Ngingafuna ukuthi i-election yethu emuva ngoba there was so much hope ebantwini bakithi ukuthi this time around njengoba upresident mina ngakuwayo bekumuntu okhuluma ngokuthi ulwela ama-free and fair elections bekumele ukuthi sibili ngempela ama-opposition parties abe le mvumo yokuthi abone ukuthi ama-ballot paper aprintwa ngubani kanjani i-process yakhona ibe transparent ngoba yizi izinto ezivele ziyinkinga from ekuqaleni ukuthi le-situation naleyo ukuthi ama-elections zethu, ama-elections zethu, the considered illegitimate by the international community. So into esifana lalezi, zisele muva kakhulu ngoba zisiyele, kule hope ukuthi ngeke kube lama-contested elections, uma kuwukuthi into zonke zenziwe ngendlela ecacileyo ebantwini bonke babone ukuthi i-election ihambe kanjani. Kuyini okwesatshwa libandla lezanuPF lohulumende ukuthi kuvezwe phela ukuthi ama-ballot paper lawa adingwa ngaphi?
Kusobala ukuthi vele yona le nto esihlala sikhuluma ngayo ukuthi bayariga, yiyo into eyenza ukuthi bangafuni ukuthi abantu bazokwazi ukuthi ngubani oprinta amaphepha ama-ballot papers njalo aprintwa ngendlela engelabuthotho phakathi. Ngoba there have been so many stories about the way abariga ngakhona, one of which abantu bathi has to do with ama-ballot papers akhona ukuthi they are tempered with to react to ama-inki ahlukeneyo and give different results. So I think into edistebhayo kakhulu uma sizinto efana naleyo ukuthi sebe-decide ukuthi ama-opposition party engaparticipate ekukhethweni okuprintwa kwama-ballot paper. Yiyo ama-reform ebesivele siwalwisa for isikhathi eside wona lawa. That's why we even embarked on no election no reform campaign, ngoba usasibona ukuthi akusizi phela ukuthi sesilokhu senza into efanayo si-expect ama-result ahlukeneyo. Sidilala abantu abangazimiselanga ukuthi bachintshe isimo seZimbabwe.
Kodwa-ke phela abantu bathi ungathengisa inkampani ukuthi hhayi kudindwa lapha lawe hambe uyedindisa wakho, akunjalo?
Hayi, angiboni ukuthi kungaba njalo ngoba i-ZEC umsebenzi wayo ukuthi i-control imake sure ukuthi kule-tight security